kuve mtakaba kanthiri kugambela manga kuve abantu bakithi bazwele lonyaka kodwa ke kuthembisa singanqoba ngoba na singaphumelela ukuthi lokhu engikucebileyo mina ikakhulu kusabelwe ngisihlangeleyo ebulilima west kunye labanye nje abaningi emadebeleland south engibaziyo sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu bengikhuluma nje lophethe i-ofisi ye-social welfare egwanda eprovince ukuthi aluba kungenzakala ukuthi sengezelelwe amasaka yebo kungathi kuyavunywa-ke lokho ukwenzela ukuthi kungabi nabantu abazanikwa amasaka ngoba kuthiwa bayadubeka kodwa abanye bese bethiwa kabanikwa ngoba kusetshenziswe ezinye indlela zokutho ukuthi bayadubeka kumbe kabadubeki umuntu onke uyadubeka ngalesi sikhathi esikuso ngoba ngakula muntu olemkhoba eyayitelezela emasimini akhe yedwa ngoba izulu kalinanga kithi sonke so wonke umuntu katholanga izulu eneneleyo wonke umuntu udinga usizo lokudla so-ke hhayi sibona ngazathi singazama ukukunqoba ngaleyo ndlela kodwa-ke hhayi ngivume sibili lapho baba indlala imbi kubi sibili lapho esihamba khona sibhoda indawo eziningi kakhulu every Friday and Saturday and Sunday and esihlangana lakho kuzwisa ubuhlungu kakhulu
manje abantu baphila njani asithi bevuka ekuseni lize liyetshona ilanga
bephila njani ukuthi bayabedlene hhayi ndela mahlakhale gijima kuba amanye amazwe aluba sibona imizi ziphuma kubomabonakude zibonisa isimo esibi kodwa njengoba ngisitsho-ke abantu bakithi bayazizamazamela la uyakwazi sila abantu bakithi abasebenza phandle kwelizwe abazamazamayo ukuba bethumeze lokhu lalokho sila abantu abathanda ukuzivusela amakhanda bayethenga lokhu kwenye indawo abone ukuthi angakutshintshisa njani kube yilokhu yana angelakho kodwa okuhle engingathi kusabambe abantu kathesi hhatsho uhulumende abantu yabanika ukudla sibili malanga wonke imigwaqo inje ifile ngenxa ikakhulu yezimota ezinkulu eziyabe zithwele umumbu almost every week zisiya kumawadi ngakhangela ibulilima yona ilamawadi angu-22 khangela wonke amawadi la ayi-22 every month kumele kube lokuholwa so ungakhangela nje ukuthi laba abaholayo-ke kusangathi kuyadedisa ubuhlungu bendlala le kuphinde kube yikuthi yona i-g m b uhulumende through i-g m b unika abantu umumbu inyawuthi all cereals in general at a very subsidized price iprize ongeke wacabangela ukuthi yiyo sibili ongathenga ngayo just 37 pounds now singathi 37 bond it's even far less than i-rand i-100 rand to say 37 bond is less than 100 rand so ngababekwazi abantu bakithi ukuthi nje iyafika e-g m b ulenxa zakho ezikwanileyo uthenge isaka lakho ulisebenzise kanjani ngingathi yikho nje okusakhipha amakhanda phangaphandle kwamanzi okwakathesi
izifuyo zona-ke
ye yikho kungathi kulo buhlungu khona lapho ngoba izifuyo azila vani ozathi uzazithathela amakhumkhumu egoli njengabantu kodwa-ke sokulo mkhuba enguncoma kakhulu wokuthi abantu sebekwazi ukuthi siyaphila isitho sami sokuthi make hay while sunshine esesikhiwa basika utshani kwezinye indawo ikakhulu asithi engxenye kulungiswa imigwaqo emaceleni lapho ukuthi kukhanye kuhle abantu bayagoqa utshani bobana bayebugcina kuthi nxa sokukubi-ke babusebenzise kodwa inkomo bezisadofadofa sibili indlala ekhona isiyo leyane yokuthi inkomo sezicuba hhatshi inkomo ziyakubona sibili utshani zidobhadobhe kodwa bese zincedincediswa yilaba abatholayo bazinike utshani lobuyana abanye abatholayo bazinike isawudo lobuyana lazo zithole ukunatha amanzi kodwa inkinga esilayo kakhulu ngamanzi ngoba indawo zakithi eziningi azilamadamu amadamu akhona alungiswa from about the early 1930s siyakhankasa emisebenzini yethu kuma-partners awe-development lakuhulumende ukuthi sigcole ukulungiswa kwamadamu amaningi kunye lokukalwa kwamatsha.